Ikomishini ebona ngokukhumisana omlothe National Peace and Reconciliation Commission namhlanje iqoqa umhlangano oyenzelwe eGwanda lapho uZulu ovele endaweni ezithiyeneyo zesigabeni sangezansi emaNdebeleni efaka imbono yakhe ngalokho okumele kwenziwe ukuze kuxolelwane. Iningi labantu abadabuka esigabeni sangenyakatho kweMathebeleland ikakhulu eLupane okulapho kwabulawa abantu abaningi ngesikhathi sombhuqazo weGugahundi bathi kungakakhulunywa ngokuxolelwana umgabe kumele aqale avume amacala akhe ukuze athethelelwe. Umnumzana Nangensimbi Mkhwananzi ozalwe eLupane oseyagele eGwanda uthi umgabe kumele amiswe phambi komthethwandaba athonisiswe aphinde njalo axoliswe kuZulu ngalokho akwenzayo.
Ukuthi umgabe ufundile uyakhuluma kavaleka ngamlomo wadala wami ufanele aphendule amacala akhe awavume sokaxolise umgabe umdala kawamthwale nge-wheelchair sibili akuhambe e-high court kobulawayo afika axolise amacala akhe lawo nxa sokuyikuthi umbuya kufa engaxolisanga sefanele umnaka axolise ngoba wayenguye wayemkhulu kuleyo ndawo. So ngathetha umgabe umnanka kuthi axolise uzaxolisa njani umnikazi wecala ekhona madoda.
Umnumzana Patton Xaba obona ngamasiko yena odabuka esilobela uthi labo abaphatheka kumbhuqazwe bayaziwa njalo kumele bachaze ukuthi kungani bakwenza lokhu.
Ngaleso sikhathi sombhuqazwe uPrime Minister uRobert Gabriel Mugabe onguye owazi kakhulu ngalolu hlelo njengenhloko yelizwe ukuthi iGugahundi engumbhuqazwe igenocide le elo Black Jesus uParents Shiri elo architect mkhulu uEmerson okaMnankagwa loSidney Sekeramani behlela lolu daba lokuzabulala abantu bakwamthwakazi injongo kwakuyini.
Umnumzana Thande Wozindi Mkandla ngomunye wabahlukuluzwayo ngomnyaka ka-1983 lapho etshaywa kabuhlungu ngensuza.
Thina ama-victim sifuna ukuthi akafi kabuye abhodi ilizwe lonke leli. Ama-tentu realizati ukuthi abhodi ilizwe leli bezosixolisa ngobuhlungu idizi yabo nayo. Ithi thina mina as one of the victims mina zithi lo.
Umnumzana Njabulo Ngwenya odabuka eMantongola uthi wahlukuluzeka kakhulu ngesikhathi seGugahundi lapho ebanjwa ngamandla okuthi abulale umdlwane wakhe ayewuthanda kakhulu ngemva kokuthi ukhonkothe ibutho leGugahundi. Uthi lokhu kumphazamise kakhulu engqondweni yakhe okwadala ukuthi aphazamiseke ezifundweni. Kungakho uthi uhulumende kumele ahlawule wonke nje uZulu eMandebeleni ngoba wahlukuluzeka ngenye indlela ngaleso sikhathi.
Abantu beMathebelelendi bonke ngama-victims eGugahundi. So if you are going to compensate abantu beMathebelelendi, you are going to compensate everyone. Labantwana esibazele last month. Ngoba iGugahundi yahlasela wonke umuntu weMathebelelendi.
Umfundisi uLangton Moyo uthi kuyadingeka ukuthi kuxoliswane kuthi labo abakwenzayo bachazele ukuthi kungani bakwenza.
There must be an apology, a clear apology ayikhona yokuqabangela ukuthi ingxenye lapha ubexolisa anti angithonga ukuthi ubani. Kodwa siyashona ukuthi sikuzwe khonokho from the horse's mouth as the motive behind yalokho okwenzakalayo. Because in everything that happens there's a motive. What was the motive?
Umgcini sihlalo wekomishini ebona ngokukhumisana umlotha umnumzana Selonare uthi bazaqala ungena emaphandleni ukuze bathole imbono yalabo abahlukuluzwayo ngalokho abafuna kwenziwe.
Ubaba induna uMakhema wathi esikhangeleke wathi babanare babaqube abantu balindele ukuthi bazolitshela okuphakathi kwabo balokhu besatshiseke samthembisa ukuthi sizagijima kukhanya lezi nyawo sezisila ukuthi sigijime hlanganele abantu.
umongameli Emmerson Mnangagwa wethula umbiko ukuthi uZulu kumele akhululeke ukuxoxa ngodaba lombhukazwe engelakwesaba ukuze kudingwe indlela zokuthoba inhliziyo lamanxeba alaba abalahlekelwa izihlobo ngaleso sikhathi. Ngimele umsakazo weStudio 7, ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.